kuvama ukuthi nxa vele imali ekhaya isebenza akufanelanga kufakwe ukuthi nxa ufuna ukuthatha imali yakho ebank ufanele ukuthatha imali enganani. Ngiyazi ukuthi uhulumende uzama ukuthi anceda abantu ukuthi bajayele ukusebenzisa i-electronic money amakhadi, kodwa hayi kufanele nje nxa uthi nxa uzithathela imali yakho uyizithathela imali yakho oyifunayo. Nxa ungumuntu ovelwele mali angiboni ukuthi kungancedani khonokho.
3000 zigi kuphela kama umuntu uyathengani ngayo naleyo ngeviki ibabangena.
Ya ikuphele yikho ngitshoyo baba ukuthi vele nxa umuntu efuna ukuyathenga inkomo kumbe indlu kumbe ufuna ukuthenga imota ufanele ujayele ukusebenzisa ikhadi kumbe ukutransfera imali usuka ku-akhawunti yakho siya kulapho uyathenga khona. Uhambo abantu bethwele imali yinto vele yayijayelwe eZimbabwe, sijayele umkhuba omubi ukuthi sithwale imali esikhwameni. Mina vele ngiyabona ngiyavumelana nalaba abathi khona hayi nxa ufuna ukusebenzisa imali uthenga into uhambe nekhadi kumbe utransfer imali yakhona uyifake kwi-akhawunti yomuntu. Mina lapho ngiyavumelana lo mthetho lo.
Ye, kodwa nxa sikhangela phela abantu abaningi abala ama-accounts, abantu baphila nje ngokuthatha imali phaka esikhwameni udle wedingenye wezinjalo.
Hayi phela iqiniso yokuthi iZig yayivele ingakabi khona kokathe Sancho, kutho ukuthi sasesijayele nje khona ukuthi kumbe sisebenzise kumbe iCocash kumbe i-Omari kumbe Inbox. Angikholi ukuthi kungaba nzima ukuthi nxa umthikathesi iloba imali sikhona asebenzise ikhadi lakhe. Vele mina vele ngithi khona hayi ngiyavumelana ukuthi asijayele akube injwayelo yokuthi sisebenzise amakhadi lokutransfer izimali emabhenki ukwenzela ukuthi singajayeza amatsotsi ukuba lokhu esilandelela esithathile imali.
Ye, nxa sesikhangela kodwa amakampani sizawenzelani imali le?
Kanti yona ivele ikampani imfowethu, ikampani iyabithathelani i-cash ngoba uyazi nxa izisebenzi zakho zile-eco-cash, izisebenzi zakho ezinzilama-akhawunti zabo Omari kule-Inbox ufanele lokhu anokukufaka imali kuma-envelope lokhu anasongowakudala lokhu.